So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Elingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 21 Ngcwabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje bebeyinhlabathi ngobunengi bengathwalwanga ngamabhasi avela kumagumbi amane elizwe njalo bengathenjiswanga nyama yenkukhu lonamnede enkundleni White City kobulawayo izolo abebandla lesi-CC.
Ayile amadabu kande siphume sobala umongameli ube lethuba ukuintroduce ama-official candidates awe-CCC.
Kodwa abanye bathi ubuningi babantu kade besemhlanganweni wakobulawayo abuvezi ukuba yibo bonke abazavota ngoba bebaningi abangabhalisanga kumbe ukuhlola ukuthi amagama abo akuluhlu lwabavoti i-voters roll.
Bavalela phandle abakhokheli bethu aba onxubo welishman, bavalela phandle othokozani khuphe, bavalela phandle oAbednego Bhebhe labanye abantu abakade besanelisa ukubuthanisa abantu bemathebeleleni.
Ugatsha lwezabomthetho olwe-JSC soluphe isikhulumeli sikamnumzana Sevia Kasukuwere unkosazana Jacqueline Sande amalanga ayisikhombisa ukuthi axolise ngamazwi awethula icothoza umholi wabahluli umnumzana Luke Malaba.
Okwenziwe nguMalaba lokhu thina siyakusola sibili ngoba uChief Justice uMalaba kumele yena adlulisele phambili indaba eziyabe ziphambi kwakhe ezinika amajaji ukuthi bazwi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngodaba oluphathelane ngezokhetho oluzaqutshwa ngolwesithathu.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele nkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Bebeyinhlabathi abantu ngobunengi bengathwalwanga ngamabhasi avela kumagumbi amane elizwe njalo bengathenjiswanga inyama yenkukhu lonamnede enkundleni ye-White City kobulawayo izolo abebandla le-CCC. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla mnumzana Gift Ostalo Sesiziba yena ozancintisa kukhetho lokudinga ozamela isigaba sephumula chabalala kobulawayo edalele parlamente.
Mina sengadlula ekuzwisiseni ipolitics ngokulandela amanani abantu abahamba emaralini. Amarali sasihlanganela kumbe sasiphatheka kudala ekuqoqeni amarali. Siyakwazi ukuthi kwenzakalana emaralini whether ngeZANU-PF kumbe nge-CCC kumbe ngeyiphi kakhulu lona lamabandla nalamakhulu athiwa makhulu. Ale kulomkhuba wokuthi abantu babe besuka kwezindawo ezindaweni ezijiyeneyo bebutha ane babe banengi ukwenzela ukuthi kwekuthumele umbiko okuthiwa yipolitical statement kwethuselana ngokuthi kukhanye ongazani ukuthiwa abantu banengi. Abantu labana bangasuka babuyele ezindaweni zabo lapho abavota bekhona, sizathola ukuthi amanani lawana awatsho lutho awakangako ngoba amunye nomunye yabe sebuyele engasengesekho kobulawayo uma abanye bavele emaswingo sebevota bekhona ngale maswingo. Singakhohlwa njalo ukuthi ngo-2013 uTsvangirai wahamba eZimbabwe Grounds wapenda iHarare yababomvu kwathiwa Tsvangirai turns Harare red. Kwathi sokubuya ukhetho iZANU-PF yayitshaya i-whitewash. Singakhohlwa futhi ukuthi la ngo-2018 kwenzakala into efana nayo. So amanani abantu ababuya emaralini awatsho lutho, abanye ngabangarejistanga ukuvota, abanye ngabathethwe ludumo, abanye ngababe bebhasiwe kumbe trakiwe kumbe besitimeliwe besuka endaweni ezijiyeneyo ukuzoyenza i-political statement.
Ubona ngani ibandla leZANU-PF lizadobha yini izihlalo njengoba lihlala lingqotshiwe khona ngapho kobulawayo?
Ibandla leZANU-PF lihlala lingqotshiwe kobulawayo ngiyavuma, kodwa ke kulezinto ezimbalwa ezingani kobulawayo zifinyeza kumbe zinqunda ubukhali bebandla le-CCC. Okwakuqala kulokukhonona okukhona ebantwini bakobulawayo ngendlela umnumzana uChamisa akhetha ngayo abameli ama candidates asomfihlo lokho ukuthi abantu bayenza into yokuthi babhula umntwana kwakhethwa abantu kwazobuye ekugcineni kwakhona amabizo setshintshiwe abantu bayakhonona ngakhonoko abakho happy okwesibili into kamnumzana uChamisa kayicaca ukuthi iparty kumbe kuyini abantu abacobongelisayo abangathatheki ngodumo njengozulu oluququmayo nje ngodumo abantu abaningi abacaba ukucubungulisayo bayabona ukuthi into leyi yinto yakhe nje yodwa labantu abalihlekana abathile ngokuinto kwakhe labo ostalos labo mayere lochibaya beyi-4 bazenzela into yabo engelani labantu bavalela phandle abakhokheli bethu aba-oncubo welshman bavalela phandle othokozani khuphe bavalela phandle o-abednico bhebhe labanye abantu abakade besanelisa ukubuthanisa abantu bemathebeleleni khonokho kuzamtshaya kakhulu bese kubuya kuthi kwezinye izigaba bayelekanisa ama-candidates agadana abangama-double candidates kuzabatshaya khonokho ngibona ngazani yebo kambe abantu bakobulawa izanu p f bayizonda kodwa e-Country Park ngibona ngazani izanu p f izanqoba ngoba ngento zikachamisa ezokuthi wathuma uphayo umfana osuke esikolo wamsusa e-Norway khona lesikolo wamflyisa ukuthi azofika azokuba yi-candidate wasidelina abantu ababekade bengamisana lo sikhwicamfundo uprofessor Mthuli Ncube e-Country Park ngokunye kwezinto okudala ukhuku ungasuthiseki kwabantu bakobulawayo uthethe umfana okuthiwa ngu-Shepherd Sithole wazomphanyeka kobulawayo lapho ukuthi abe ngukhansila ngumuntu ongasiwa kobulawayo ongakhulumi lolimi lwakobulawayo umfana owayebuye lapha kobulawayo elanda isikolo into zena lezi yize zenza abantu bakobulawayo bakhonone kakhulu bangajabuli kukhona futhi ngale emagwegolobhekuna lakho kulokukhonona okuningi yize izinto ezizaphambanisa ukhankaso lwe-TCCC
Siyaxolisa ke balaleli lapho belilalele umnumzana Angliston Sibanda ocubungula ezombusazwe obekhuluma yena ngokuthi bebebaningi ye abantu enkundleni ye-White City Stadium kobulawayo kodwa ayisibo bonke abazavota okwakathesi ke sizwe ke umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalos Seziba yena ekhuluma ngokuthi kwenzakaleni izolo enkundleni ye-White City Stadium.
Mina sengadlula ekuzwisiseni ipolitics ngokulandela amanani abantu abahamba emaralini. Amarali sasihlanganela kumbe sasiphatheka kudala ekuqoqeni amarali. Siyakwazi ukuthi kwenzakalana emaralini whether ngezanu PF kumbe nge-TCCC kumbe ngeyiphi kakhulu lona lamabandla nalamakhulu athiwa makhulu. Ale kulomkhuba wokuthi abantu babe besuka kwezindawo ezindaweni ezijiyeneyo bebutha babebaningi ukwenzela ukuthi kuthumeze umbiko okuthiwa yi-political statement kwethuselana ngokuthi kukhanye ongazani kuthiwa abantu baningi abantu labana bangasuka babuyele ezindaweni zabo lapho abavota bekhona sizathola ukuthi amanani lawana awatsho lutho awakangako ngoba amunye lomunye uyabe sebuyele engasangesekho kobulawayo uma abanye bavele emaswingo sebevota bekhona ngale maswingo singakhohlwa njalo ukuthi ngo-2013 uTsvangirai wahamba eZimbabwe grounds wapenda iHarare yababomvu kwathiwa Tsvangirai turns Harare red kwathi sokubuya ukhetho iZanu PF yayitshaya i-whitewash singakhohlwa futhi ukuthi la ngo-2018 kwenzakala into efana nayo so amanani abantu ababuya emaralini awatsho lutho abanye ngabangarejistanga ukuvota abanye ngabathethwe ludumo abanye ngababe bebhasiwe kumbe trakiwe kumbe bestimeliwe besuka endaweni ezijiyeneyo ukuzoyenza i-political statement
ubona ngani ibandla lezanu PF lizadobha yini izihlalo njengoba lihlala lingqotshiwe ekhona ngapho kobulawayo
ibandla lezanu PF lihlala lingqotshiwe kobulawayo ngiyavuma kodwa ke kulezinto ezimbalwa ezingani zikobulawayo zifinyeza kumbe zinqunda
Utolo siyaxolisa ke lapho balaleli hayi udaba lwethu lo mnumzana ostalo sisiziba lungani luyala imitshina yethu iyahlanganisa kuphume kuloko kuphuma udaba olufanayo hayi sizathi ke sesilidlalela lona udaba lwethu olwengqoqo esiyenze lo mnumzana Gift ostalo sisiziba umsekelo wesikhulumeli sebandla lesi sizaludlala nje usasa udaba lwakhona. Ungathesi ke sikhangele olunye njalo udaba oluphathelane lwezokhetho. Ugatsha lwezabomthetho olwe-Judiciary Services Commission soluphe isikhulumeli sikamnumzana Xavier Kasukuwere unkosazana Jacqueline Sande amalanga ayisikhombisa ukuthi axolise ngamazwi awethula ecothoza umholi wabehluli umnumzana Luke Malaba. USande wathi uMalaba kalandelanga isisekelo sombuso esithi kumele abe amacala hathi ukuba nguye opha izinqumo. USande wethula la mazwi ngeviki edluleyo ngemva kokuba uMalaba ephe isinqumo sokuba udaba olwethulwa ngumnumzana Kasukuwere olokwalelwa ukuncitshwa kwakhe ithuba lokuthi ancintise kukhetho lokudinga umongameli welizwe kumele luhluzwe kakutsha ngesiphangiphangi. Iphephandaba leNewsday alivezanga ukuthi uSande engala ukuxolisa uzakwenziwani. UMalaba wathi aluqakathekanga udaba lukaKasukuwere okokuthi kumele lungene emzileni njengazo zonke indaba ezingaphuthumiyo. Ngesizwe ingxoxo esayenza lo nkosazana Jacqueline Sande okungamazwi asemngenise edakeni.
Okwenzwe nguMalaba lokhu thina siyakusola sibili ngoba uChief Justice uMalaba kumele yena adlulisele phambili indaba eziyabe ziphambi kwakhe ezinika amajaji ukuthi bazwe. Hatshi ukuthi yena ahlabe ehleze ofisini yakhe laphana ngoba le lokhu akwenza yithi an administrative duty. Kodwa yena sethatha amandla lawo ukuthi sengamandla okuthi azwe indaba akhangele amaphepha ahlathi le ndaba sengiyijikela khatshana ayila msebenzi. Kodwa lokhu kuyabe kumele kwenzwe lidale ligcwele. Hatshi ukuthi yena eyedwa esehofisini yakhe engazwanga muntu lo obuye emangala kamuzwanga lo omangalelweyo kamuzwanga sephonga ukuthi yena ngokwakhe eyedwa sephonga ukuthi indaba le ayila msebenzi. Sengijikela khatshana lokhu sibili kuyayangisa asibone into efanele ukuthi yenze ngumuntu ongu-Chief Justice njani asibone ukuthi awusasa phambili laphana abantu bazabelandela ukucumba kwakhe lokhu ngoba into ayenzayo le ayisoze kwanisa ukuthi yanesisa ukuthi abanye balandele ngemva kwayo besithi into elungileyo. Siyabona ukuthi into sibili engafanelanga ukuthi yenze ngumuntu ongu-Chief Justice okwazi umthetho okwazi njalo ukuthi kuqakathekile kubalulekile ukuthi wonke umuntu aziwe ledale. Nxa umuntu emangale indaba yakhe umthethwandaba uyabe funa ukuthi bamuzwe. Manje nxa kuyathiwa indaba yakho isijikelwe phandle wena bengakuzwanga akusatsho lutho phela lokhu. Kusho ukuthi lakusasa abantu angeke balandele into enjalo ngoba into le izasolisa okungakusasa le. Njalo uChief Justice yena uthi udaba lolu akumelanga luzwe ngokugijima ngoba ukhetho solusiza vele solufikile ukhetho. Kodwa thina sithi abantu beZimbabwe bona bayakhona ngale umthethwandaba ukuthi balethe indaba zabo zama-election ukuze bengahanjiswa ukhetho olungabalulekanga kumbe olungaqondanga nangalo mthetho waseZimbabwe. Nxa umthethwandaba susithi hayi asisakuzwa akumelanga sikuzwe vele asilasikhathi sokukuzwa. So kutshuthi ukuthi abantu abahambe kuma-election abangasuthisakanga ngawo ukuthi alandele umthetho ngoba idale lithe lona alikwanisi ukuthi libaswe. Selisenzela ukuthi ama-election ahambe phambili kuphela ukhetho kumele luhambe phambili kuphela noma nje umthetho ungalandelwanga. Lokho lihlaza sibili uChief Justice into ayenzayo yasolisa.
Lo ke ngunkosazana Jacqueline Sande isikhulumeli sikamnumzana Xavier Kasukuwere obexoxala eStudio 7 ecingweni eseHarare. Amazwi kaSande yiwo onala asemfake kudubo okuthiwa khona kumele axolise ukuthi wayeyakhulumelana.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkulu.
Asambeni madoda
siyovota.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo.
Emsitheke.
Iphepha ndaba le News Daily lo daba lokuthi isikhulumeli sebandla lezano PF umnumzana Chris Mutswangwa wehluleke ukuphendula intatheli izindaba lapho zisithi zimbuzo ukuthi nqa ibandla lezano PF linganqotshwa lizemukela na impumela. Umtswangwa ubikwa eqhamande esithi vele unqotshwa baya kwesaba okwenza basebenze gadalala ukuthi banqobe kukhetho. Iphephandaba le-Chronicle lodaba lokuthi ibandla lezano PF seligebhe imigodi yamanzi elimpompi ezisebenzisa amandla esola ezilikhulu elilechumi lanhlanu 115 esigabeni se-Midlands. Lokhu kubikwa kwenzakele phambilini komhlangano we-rally owakhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki edluleyo. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio SF livuka njani basazi bethu abahle, ngithona njani njalo. Ye, ngibulisa na wonke umthwakazi omuhle. Ngithi mina hayi, njengoba kusiyavotwa, hayi asiyeni maqhawe, siyezama, esikuzamayo, kodwa ke ngicabanga ukuthi kuzoba isikhathi la kuzobonakala khona ukuthi umholi we-MRP umqondisi moya. Into asuke ikhuluma usuka kuyabe kungathi uyaprofetha. Whatever ishunqa unyakuqala kumbe last year eyikhuluma ngezani PF lento ezwenzakaleli i-TCC lento ezakalela thina njengesizwe sakomthwakazi kuphela. Ngicabanga ukuthi leso siprofeto sizofezeka next week. Asiyeni siyezama njengenjayelo, kodwa konke akutsho sikulindeleni ma-TCC, sikulindeleni mthwakazi omuhle. Libona imetsi ukuthi izani izidlala asambeni siyevota maqhawe, sambeni asijuthi isithini, kodwa ke ngicabanga ukuthi ebantwini abaningi kuzovuleka into esuka ikhulunywa ukuthi hayi ngoba kuyabe i-MRP yabe campaigner, yabe ngakampaigner, yabe ivula amafayili awezanupf. I-MRP yaphethe amafayili wezanupf wonke, futhi isuke amaisuke yakhuluma iyabizama ukuthi ixwayise abantu ukuthi behlale be-away ngezinto ezizwa izanupf, kodwa sambeni siyevota maqhawe.
Studio 7, Studio 7 linjani kuna ngapho basakazi. Hayi, njengoba sesilanda lona ukhetho, siyamuzwa ugolide nje lokuchazeka ngo president wakhe. Engathini kade njengoba kusiza yena le mudi yakhe. Hathi thina abaningi u-ED wabo lo bazangena njengokuthi bona vele bayenza intando yabo. Kodwa ngentando yabantu asiboni ithuba, asiboni ukuthi balala ithuba abazalithola ngale ntando yabo. Atshela abantu yabonga imi empofu khona ngaphela ubhane east sithi kangene umfana.
Siyabonga indaba elisinika zona kakhulu kakhulu, ezinhle ezibusekile ezisizwisa zonke izinto esibesingazazi. Songani likaqhubekela phambili sinika likhohle ngobelief gawuli labojoseph uchumala umalaki nkungu labo abangani ezanukubahlanyisayo abathi imigwaqo ilungile, imigwaqo isiqede emgwaqweni kangaka, kodwa ke bebungubaba bomnangagwa ye umdala umnangagwa uba usenzela lokho bekhohle ukuthi izihlobo zabo ziyaphela emgwaqweni, ziyaphela egangeni lapha ngohlupho lezimbabwe. Hawu nkosi yami, angazi sizabona nje mhla ka-23 ukuthi kuphumani. Ngiyabonga.
Aya, Studio 7 njani, itshona njani badala akunike zona. Ayamangala ngemthetho ezanda abakhuluma amanga ihlangane kuba ihlangane ne-Rave Gang leyo. Hei, hayi amanga bathanda abantu bezana madoda. Yo bamangalisa ukuthi imisebenzi iminenge labantwana abaqhatshiwe baningi elokuzeni ewanke indawo abengaqhatshi isikhathi sonke lesi esidlule sebeqhathe namhla kungamavoti amakhampani avalwa amadala asevulevulwa mbani qamba amanga. Hayi ukwehluleka okungakangaze kubone shuko kuyayangisa lokho amanga egcekeni azo lo mntana omncane akabonto okungamanga sibili akuphelileyo sibili hayi a abantu abahlakanile betshele nakulokhu abathengisa bangeminyaka leminyala eminyala namhla ke betshelwa amanga ayi-one kuphela dalumsebenzi olokuzeeshangani dem yabo leyo iyamangala izoba yehlala ikhulunywa sikhathi sonkezoze kule minyaka ngemngaka angikwazi hlala kakhuluma ngeshangani dem kwayishangani kwayishangani hayi bo bantu uhlakaniphani kakhulu shu usana amakhanda lihlakaniphekele ukurojwa kuphela yabonga okhuluma ngosibana kwelekutsana
basakazi nanibalaleli bestudio seven ngufela iqinisa lo okhulumayo mina into engimangazayo ukuthi abantu bethi abazi ukuthi kade bazovotelana ngoba kwenze njani ngoba kutheni kade sebehlale 43 years ekuphi umbuso abantu kumele bezibone ukuthi nabo kumele kube nechange empilweni zabo umuntu engathi angazi ukuthi ngizovotelana especially intsha mayizothi mina angiyivota ngoba kudala ngivota kade kusuka uvotelane shintsha ekuvoteni kwakho ubone ukuthi kade lokhu mangabe nguvotela leyo lo mangabe ngumvotela uzoza uzongizela nani ungabi lonke umile endaweni A1 mangabe ugqoke ibhulukwe ibhulukwe elimnyama malidabuka kunohalo olumhlophe wekuziye ukuthunga ibhulukwe elimhlophe ibhulukwe elimnyama ngohalo olumhlophe uyalithunga ngalo lo hali olukhona shitshani bantu bakithi nivotele ngabe imude nivotele enye iparty
hey studio 7 linjani basakazi bethu ngithi kubantu abantu asambeni siyevota abantu sikipheni zano lezi fakeni umfana omncane uzakwazi ukusikhokela ungalali udlame njengezano izamile udlame olubuhlungu kakhulu abantu bakithi asiphumeni kuzano bizano mali ngayivotela kulala uthi lizalithola empilweni zenu sokola 45 years leyo ubuhlungu kakhulu usibenziwa izano abantu bakithi siphumeni kuzano abantu bakithi sintshulo njengematholele nje bantu hayi siphumeni kuzano serious mangwe kulima mangwe hayi phumani kuzano nkayi phumani kuzano cholozo phumani ulawayo phumani kuzano hayi asisukeni kuzano abantu bakithi
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Sike salipha ke udaba lapho kade sikhuluma ngomhlangano we-rally eyenzelwe kobulawayo e-White City Stadium izolo bekugcwele abantu okwenze abanye bathi hayi ibulawayo isihambile sithethwe i-CCC kodwa ke sithe sizwe ukubana abebandla lezanu PF bona bathini. Sixoxe lo mnumzana Joseph Chuma ilunga laleli bandla ukuthi sizwe ukuthi bathini ngerali yakobulawayo e-CCC.
Well, i-CCC namhlanje yenza umhlangano wabo e-White City Stadium. Sabona kulabantu abalandeli babo bekhona kodwa okukhona okuqadekileyo ebenguzwa mina insolo esenzakala kukhethwa abazamela lelo qembu kucouncil la kuma MP baningi abantu ade bekhona phana belamaphepha kumbe sithi ama-placard ebhalwe ukutana not imposition of candidates must come from the people okutsho ukuthi ngesintu asifuni imbekwa ebantwini abasimelayo abantu abasimelayo kumele bevele ebantwini so konke lokwana kuyimikenke ekhona ku-TBC ezaba izinto ezizaba affecta nxa sesibuya ekhethweni ngolwesithathu sibona thina ngantu lathi njengezanu PF this time around abanye abantu sebevulekile sebebonile ukuthi hatshi uhlala sisithi kona noma idongi siyalivotela yikho senzela ubana singabi le ntuduko lapha kobulawayo ngoba phela ungafaka idongi elizifeleyo kutsho ukuthi kuyahlala kuvele kufile kunjalo of which sokuza njani ncindezela intuduko endaweni yethu lapho esihlala khona kufana nalasecountry park ngale abantu abaningi ivile abe-TBC sebekhuluma ukuthi shuwa singakhetha ukubana sivotele umuntu ongelalutho abanye baze bethu ohlala ngibo abanye bethu ozaqala ukudinga ukuthi azakhele eyakhe indlu kunokuthi sifake umuntu osetshengisile vele ngokwenza engakangeni ukuthi intuduko kuyini andibona konke konokwana izitshengiselo ezokuthi khona kam mhlaka-23 ngolwesithathu sizabona izanu PF idoba sibili amanye amasithi emadrobheni lapha. So into esikhangeleleyo njalo si-emphasize kakhulu ubana akube lokuthula elizweni. Abantu bazi ukuthi ipolitiki ayisonto ukuthi sokumele uze uphakamise isitina utshaye omunye ngenxa yayo. Yinto yokuthi ona choose masikhethela ukhethe lapho okhethe khona kungela udlongudlongo obuvukayo khonapha. Ngoba into eqhakathekile kakhulu engifuna ukuyitshela uZulu lapha yikuthi sakheleni zinini. Sizadingana kusasa ngemva kokhetho. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Joseph Chuma, ilunga lebandla lezano PF. Kwezemelika, ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kwelemelika zithi ziza kuya ekhaya kuyonale iviki ukuyavota. Kwamanye amazwe afana leSouth Africa leBotswana, iningi lithi belifuna ukuthi liyevota kodwa indleko zokugibela ziyehlula. Omunye owayefuna ukuncintisa kukhetho, umnumzana Sevia Kasukwere, wayethembise ukuba uzaphathisa abafuna ukuthi baye ekhaya ukuyavota, kodwa uKasukwere walelwa ukuncintisa ngumthethwandaba ngoba kuthiwa usehlezi isikhathi edlule umnyaka lengxenye engayanga ekhaya. Ngapha kwelemelika bakhona sebesukile belubhekise ekhaya ukuyavota. Sixoxe lomunye oza kuya ekhaya ukuyavota esuka ngapha kwelemelika, umnumzana Tamurai Gwekwerere.
Lonyaka baba Gandhi kukhanya kuzaba lomehluko eminyakeni edluleyo kwezokhetho. Nxa sikhangela lendaba yabantu abasemazweni ukuyavota kwabo. Singakhangela ukuthi kulolu khetho sisiya kukhetho lona lolu. Imizamo ebisenziwa ngabantu abaphandle abaku diaspora, nxa sinasebenzisa lelo bala, abaku diaspora ekuncediseni lokuba bebe phakathi kwayo inzinzi yokwenzakala kwezokhetho. Ningi kakhulu ziningi inhlanganiso ezingekho eZimbabwe eziphakathi kokwenza ukuthi zibe khona kukhe. Yikho ke lonyaka nxa sikhangela sikhangela nje ngamalungiselelo enziwa ngamabandla angekho eZimbabwe, abantu abazimeleyo, amabandla ezombusazwe, ngizakhuluma njenge ICCC engaziyo ukuthi khona kwenzi benzani emazweni ngendaba zokulungiselela ukhe. Kukhanya lonyaka kuza kuba lomehluko, baningi abantu abazayinelisa ukuthi baye khona ekhaya bayovota. Singakhangela amazwe agombolozele iZimbabwe, South Africa, Botswana, Namibia, Zambia, Mozambique. Baningi abantu abakulawa mazwe abatshengisela ukuthi khona hayi lonyaka bazimisele ukuthi baza kuya khona. Yikho ke lonyaka sikhangelele ukuthi khona abantu baza kuba baningi abaza khona. Njalo enye into okumele sicabange ukuthi khona labo abasemazweni abaziyo ukuthi khona abasoze benelise ukuthi bazihambele bona bayizifakela u-exwa baphakathi kokusebenzelana lalabo abasekhaya ukuthi babancedise ukuthi bafike bayovota. Yikho ke lonyaka bonabo abaselizweni phakathi bazaba loncedo olukhulu oluvela ebantwini abaphandle bale zinto eziningi abazenzayo ukuthi bancedise bonabo abaphakathi abasekhaya. Ngoba eminyakeni kuyabe kwenzakala ukuthi khona bona abasekhaya ababe besithi khona hayi yithi thina esivotayo abayi kuyovota, kusenziwa indaba eziningi ezokuthi kuyabe kuswelakala izimali zokuhamba, kuswelakale indlela zokuthi khona beqoqane abantu ukuthi bayovota. Kodwa lo nyaka nxa sikhanya abantu abakudiaspora benze okuningi, benza okuningi ukuze bancedise labo abaphakathi ukuthi bayovota. Njalo njengoba ngitshilo ukuthi khona maningi amalungiselelo enziwayo ngabantu abasemazweni aseduzela khonapho, njalo kuhlanganisela abantu abasemazweni akhatshana baningi engibaziyo mina ukuthi khona babhalise ukuvota. Njalo bazabe bekhona besiyavota besuka lapha e-America, besuke e-UK, besuke e-Australia, e-Belgium, e-Germany. Baningi engibazina abazimiseleyo asebevele sebathenga lamatikiti ukuthi khona uyahanjwa kuyavotwa lo nyaka. Yikho-ke hhayi lo nyaka baningi abantu abazavota besuka phandle kwelizwe eZimbabwe.
Hello ke ngumnumzana Tamurai Gwekwerere, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika. esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa silazo ezinye intambama ngo 7:30. Igama ngu Chris Gande.